sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngelanga njabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 27 Mphalakazi 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Kulabantu abahlano ababhubhele engozini yomgwaqo osuka eMtaro CIRR namhlanje ekuseni ngemva kokungqikilana kwebhasi imota encane yohlobo lweMercedes Benz kanye leRolli. Abenhlanganiso ezempilakahle emhlabeni jikelele World Health Organization bakhuthaza uzulu weZimbabwe ukuthi achiyane lomkhuba wokuxhawulana ezimfeni njengendlela yokuzivikela kusihudo sekholera ngalesi sikhathi sekhefu. Kukanti uhlangothi lukahulumende olubona ngezomumo womkhathi olwe-Meteorological Services Department luthi kuza kuna izulu elinenye elilolaka lomoya ukuze kuyefika umhlaka 13 kaMpalakazi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kulabantu abahlanu ababhubhele engozini yomgwaqo osuka eMtaro CIRR namhlanje ekuseni ngemva kokungqikilana kwebhasi imota encane yohlobo lweMercedes Benz kanye leRolli. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi wazise ukuthi lingozi yenzakalele eduzane lesikolo seTickleford Primary eMarondera sokusiya chaya ihola lechumi 9:40 ekuseni. Uthi abalimeleyo bangamachumi amane 40 kanti abalichumi lanhlanu babo 15 bese simeni esibi. Unyathi uthi inani labantu asebefele engozini zomgwaqo ngaleli khefu kusukela kumhlaka 15 kulenyanga kusiyafika izolo selifike kumachumi phose ayisitshiya galolunye 87. Ngasikhathi sinye nyakenye kwasokubhubhe abantu abedlula ikhulu 102. Unyathi ukhuthaze abatshayeli ukuthi bahambe ngonanzelelo ukuze kwenqatshelwe lezi ngozi. Amazwi akhe asekelwe isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembalami Dube.
Ilizwe lethu imigwaqo yayo ivelela imangu. Sokananzelela ukuthi mingaki imigwaqo okumele ilungise mnengi kakhulu. So izingozi eziningi zibangelwa ukuthi imigwaqo yethu imncane. Ithi imncane njalo eminengi yakhona ilamagodi. Njalo uzafica ukuthi ngalesi sikhathi okubangela izingozi kakhulu laba bantu abayibo abatshayelayo abaphumuli. Osomabhizimusi laba abarana amabhasi lawa bayafisa ukuthi bathole imali eningi ngalesi sikhathi sabokhisimusi ngalesi sikhathi sabonyoyeni. Ngakho-ke abantu abaningi bagcina bephendukisa umuntu ahamba ayephenduka aphinde abuyele futhi engaphumulanga. Khonokhana-ke kuzokuba yimbangela eyenza ukuthi abantu bagcine bengena ezingozini. Njalo okunye esikukhangelayo ukuthi ngalesi sikhathi sekhefu abantu abaningi bayasebenzisa mbe bayathatha esingathi yizidakamizwa ezigoqela utshwala. Imihlobohlobo nje yotshwala okuningi okwenza ukuthi umuntu agcine sehamba esephandliwe. Khonokhana-ke kuyabangela ukuthi izingozi zomgwaqo zibe ziningi kakhulu.
Ungathi iyakhanya yini imizamo yokulungisisa imigwaqo le okhala ngayo baba Dube, ikakhulu imizamo evela kuhulumende la kumakhansili?
Xa sikhangela imigwaqo yelizwe uzafica ukuthi nxa kuthiwa kuyalungisisa umgwaqo uhlupho esilalo ukuthi kulungiswa nganxanye kwelizwe. Ikakhulu nxa ukhangela umhlubulo weMpumalanga, hhayi imigwaqo yakhona iphosa ilungiswe. Ungakhangela u-Great Bridge Masingo Harare Road, hhayi ngale ziyalunga. Kodwa nxa sikhangela ngapha kusiza ngapha kuyo-Great Bridge Bulawayo, Victoria Falls, kugcwele amagodi. Ungakhangela onkayi Bulawayo Road, kugcwele amagodi. Ukhangele otsholotshongo Bulawayo Road, kugcwele amagodi. So singele sisho ukuthi indawo zilunga zonke, kutho ukuthi ingubo bayidonsela kancane. Okwenza ukuthi ezinye izindawo zisale zinjalo kungalungiswanga indawo zemgwaqo lezi. Kodwa siyabhaba siyabona ukuthi izimota ziyangena suku zonke zivele emazweni athiyeneyo ziyagijima zisuka udorobho ngedorobho zibhadala umatogeti ngale izinali iyabhadala. Imajority yabantu bavele babhadala nge-foreign currency ngoba siyakwazi ukuthi imali yezimbabwe abaningi abayisebenzisi. Kodwa siye sesizibuza ukuthi kanti manje imali
ngakuxwayisa abachayeli abangacabanga ukuchayela bedakiwe.
Ukhetho ukuthi umuntu nxa esenathile wabhadlwa kachiyane lokubamba isidrayiva anike omunye amncedise udrayiveni, kumbe nxa ubona ukuthi akula muntu wakuncedisa ungumchayeli uthe wathatha amanzi amponjwana, hhayi wangomthatha ithefu shi imoto yakho lapho ekhona, kungeuzilalele phakathi kwemota kulokuthi ufaka abanye engozi. Ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi nxa umchayeli esethe wangena emgwaqweni engachayeli ngendlela eqondileyo, kayishiye yedwa osengena engozi, kodwa sengenisa labantu abanye abaningi.
Umnumzana Thembelani Dube yisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo oweStudio 7. Inhlanganiso ebona ukulondolozwa kwezempila kahle emhlabeni jikelele eWorld Health Organization namuhla ikhuthaza uzulu weZimbabwe ukuthi ethathe amanyathelo okuzivikela emkhuhlaneni wesihudo sekholera ngokuchiyana lemikhuba efana lokuxhawulana ezimfeni lakweminye imibuthano efanayo ngalesi sikhathi sekhefu. Embikweni ewethule enkundleni yokuxhumana e-X, linhlanganiso ithi abantu kumele bageze izandla ngesepa ngaso sonke isikhathi njalo bengadli ukudla okungcolileyo ngoba lokhu kungabafaka engozini yomkhuhlanelo. Uhulumende uthi selokhe umkhuhlane wekholera uqhamuke eZimbabwe kunyanga ezedluleyo usubulele abantu abangamakhulu amabili alamachumi phose amabili 217 njalo wahlasela abedlula inkulungwane ezilitshumi lambili 12,533. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe loCouncillor kaWard 9 ngoBulawayo, uMnumzana Donaldson Mabutho, yena othi abantu kumele bayilandele inkuthazo yeWorld Health Organization ukuze bazivikele.
Ambona mina inkuthazo eqakatheke kakhulu nxa sikhangele ukuthi sivikele izalwane zelizwe lethu leZimbabwe, makhangela moso even eTopeni nakoBulawayo. Ubona ukuthi lathi njengomanimanje asithebenzile nyathelo ukuthi ngesikhathi sekhefu sonesi lapho kuba bembuthano abantu bejabula bebaningi, sibone ukuthi abantu bayathola amanje. Saphuma le-resolution yokuthi inezimatshe sesifake 120-hour watershed, but ngesikhathi sekhefu sonke sizama ukuthi sinikeze abantu amanzi sasithende i-watershed. Sibone kuzancedisa futhi ukuthi sivikele lo mkhuhlane lo osimemetheka. Number inyathelo eqakatheke kakhulu elenze i-World Health Organization khonapha kwelezimbabwe.
KoBulawayo ungathi sinjani isimo sekholera?
KoBulawayo umkhuhlane awukamemetheki kakhulu ngoba kukhanya abantu laba they are becoming very cautious ukuthi bayananzelela ukuthi bena ngolomchapa into le ingabavakatshela. Lenkuthazo isikhona from lathi njengauma ngisifaka koBulawayo, sizama ukuthi sixwayise nokufundise-ke uzulu ngendaba le yekholera.
Uke waphatha udaba lwamanzi, kanti kulo daba lwengcikeza njalo sike sabona kusikhatshana esedluleyo abahlali bekhala ngokuthi ingcikeza kayibuthwa ngemfanelo. Obekulakho kumbe okulakho ukumemethekisa imikhuhlane efana lekholera, ungathi njengomasipala selizibutha kuhle yini izibi?
Sibe nemizamo ethile njengoba sekwazi ama-reference compactors emalutshwane, kodwa sisaqonisa ukuthi sithenge 6 lokudinga futhi laba abasincedisayo ukuthi outsource ukuthi besincedisa ukunyani ukubutha izibi lezi sibabhadale. Kodwa ngiyajabula kakhulu ngoba siwathengile, I think inyanga ezidelileyo babonile siwakhomishina ama-reference compactors lawo and izini sezivuthwa ngesikhathi kodwa futhi ngesibeke sibonga kona sakhangela i-CBD yethu ikakhulu emakethe kulobunzima ngoba ubunzima obukhona mbona ngani yingabomo eyenzwa ngabantu asebelethe eminye imikhuba yabo bevela kwezinye isigodlo bezeyiletha koBulawayo into lezo ngazinanzelela into ngemakethi koBulawayo lapha kuba kunganjani kule bantu abafakwa laphana for political reason bevele kwezinye isigaba beletha imikhuba yabo engalunganga ikubona uBulawayo ungakhayela ku-CPT laphana kasakhangeleki lathi sine mizamo ethile sekuthi siyabuta senze kodwa thola abantu ayajikela khonaphana andiyebo so sikezathi-ke sizazama ukuthi kathesi-ke njengoba sesingamanye ama-councillors alo naleli bandla elibusayo akwani ukuba yi-5 sixhumane lawo sinciphisane ngoba yibo abantu abangakwanisi ukusigoqelela abantu baselaba abanye abakhona phana sibona nje kuyinto nje engasincedisa ngoba labo they are very cooperative nxa sikhuluma sixoxisa lawo wona labo amanye ama-councillors-ke asijoyileyo ebandla elibusayo.
Umnumzana Donaldson Mabutho ngukansila kaward 9 koBulawayo ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo owe Studio 7.
The Voice of America, VOA.
Ukuguquka komumo womkhathi kuqhubekela phambili kudala umonakalo lobunzima emazweni omhlaba okugoqela laseZimbabwe. Uhlangothi lukahulumende olubona ngezomumo womkhathi luthi kuza kuna izulu eliningi kakhulu elilolaka lomoya kuze kuyefika umhlaka 30 Mpalakazi. Izulu leli eliphuza ukuqala ukuna njalo lilomoya kanye lombane selichiye abalimi abanengi besebunzimene. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi kwezokulima njalo engumlimisi esebenza lenkampani yenhlanyelo eAgriseeds umnumzana Eugene Dube.
Lesi sikhathi esingasisebenzisa ukuthi khona balime njalo futhi bahlanyele njabo lapha nxa behlanyela khona phana ngikhuthaza ukuthi khona kabasebenzi inhlanyele eziphangisayo kakhulu kule hlale eziphangisayo sithetha ama-90 days unezilana nje ukuze babambe umkhathi mina yakhumbula ukuthi khona sisakhula thina sasinxa sisekhaya khonaphana sasiyakudla ihlobo but into emangalisayo athethe ngenxa yokuthinda komkhathi abantu kathesi ngo-December kusathi ku-January kathesi abantu balokhu belima so ngikhuthaza ukuthi khona abalimi bethu kabasebenzi inhlanyelo eziphangisayo ezomumbu njalo futhi balime inhlanyelo ezimela izulu elilithwana nokuthisa ezinjengenyawuthi namabele.
Izulu lilakho ukuthi lingani okwesikhathi eside kuyini okungenziwa ikakhulu sikhangela izifuyo
into enginazeleleka ukuthi la abantu abamnyama asizwisisi ufithe umuntu elenkomo eziyi-100 but ukudla kwezifuyo sithi njengotshani isihlahla akusela lutho but uzafica umuntu elokhu ebekezela njalo eleswe ezinjalo so mina bengikhuthaza abalimi ukuthi khona whether ule nkomo eziyi-10 kumbe ule nkomo eziyi-20 kathengi bezimbili laphana akwazi ukuthi athenge ifidi yenkomo ukuze iy'nkomo zone zana nje azifidi azisupplimente ukuze lazo zikwanise ukuthi khona zingathuvi anto zingawi zingalali phansi ngoba inkomo ingalala phansi ayisavuki khonaphana ukuvuka kwayo sekunzima so asifideni iy'nkomo zethu ukuthi khona lazo zigeyine nazo zibe nomzimba zingagxake kakhulu ukuthi zingagcina zisiwa phansi.
Njengoba izulu liphuzile ukuna yiziphi izilimo okufanele abalimi bezilime?
Into yokuqala nxa belima umumbu kabathathe ihlale eziqalayo eziphangisayo. Okwesibili kabafake amabele kabafake inyawuthi inyawuthi lamabele kuyamela ukuthisa kuyamela izulu elilithwana inyawuthi lamabele izulu lingahamba khonaphana into ezakalayo into lana isilimo sinesana siyama ukukhula simelela ini uzithule elinye izulu so akusasebenzisi manzi amaningi so sikhuthaza abalimi ukuthi hhayi abafake inyawuthi kabafake amabele ngiyashuwarensi ukuthi khona umumbu nxa ungaphumanga kahle kumbe sithi umumbu uthi at least kathola amahlanga inkomo zabo anti but amabele nenyawuti ukuvuna bazavuna ngikhuthaza njalo ukuthi kabafake indlubu abafake futhi lamazambane lezo zinto lezo hhayi zizabaphilisa kusasa.
Umnumzana Eugene Dube ingcwethi kwezokulima esebenza lenkampani yenhlanyelo eAgriSeeds ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Abebutho leIsrael bahlasele kakubi namuhla eGaza bephosela amabhomba. Lokhu kulandela imibiko yenkokheli yeIsrael izolo eyokuthi bazaqinisa impi eGaza osekuchiye inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eUnited Nations ikhathazekile ngokuvikeleka kwabangahlomanga. I-Israel ithi sekulamasotsha ayo edlula ikhulu lengxenye 156 asefele kulimpi. Impi le isibhidlize indawo eziningi zeGaza, njalo uhlangothi lwezempila kahle eGaza luthi kulabesiPalestina bedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 20,400 asebefele kulimpi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Efi Dlela Ncube, ingcwethi yezombusazwe njalo elwela amalungelo abathengi ephansi kwenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association.
Into edingakalayo okwamanje ukuthi abantu labo lapho abakhona beziphephele bazuze ukuthi bazuze ukwelatshwa, bazuze zonke izinto eziza kwenza ukuthi baphephe, bavikeleke njengokwemithetho, ngokuhambisana nemithetho yomhlaba. Balamalungelo labo bantu, zonke izinto abafanele bazizuze kumele bazizuze. Okwesibili, kuzafanele ukuthi kuphele impi, kwenziwe i-reconstruction, labo bantu basuswe lapho asebehlala khona beziphepheli babuyele emzini yabo. Okwamanje abaningi imizi kayisekho, ngakho kuzadinga ukuthi kwakhiwe kabutsha, kube le-reconstruction ephangisayo ezakwenza ukuthi bakwazi ukuthi babuyele emzini yabo, bafice kwakhiwe izikolo, kwakhiwe izibhedlela, kwakhiwe imigwaqo, kwakhiwe konke okuzakwenza ukuthi babe lempilo eqondileyo. Kanti-ke okuyikho okudingakalayo kusiya phambili ukuthi kwakhiwe lokho okuthiwa yi-two-state solution, kube lelizwe le-Israyeli lele-Palestine akhululekileyo, angesabi ukuhlaselwa, alokuthula, aphilisana njengabomakhelwane, kungekho lesaba elinye elesaba ukuhlaselwa.
Ngendlela limpi esibulalise ngayo abantu, kungaba lelakusasa lapho esingabona amazwe omabili edlelana kuhle na.
Ngaphandle kokufa kwabantu, abantwana, omama, ngaphandle kokuthi nje kudilizwe lama-building esikubonayo, ngaphandle kokuthi kuqhubeke kudutshulwana, ngaphandle kosizi olukhulu esilubonayo, ikusasa yobudlelwane yalaba abalwayo izaba nzima ukuthi babuye njalo, babuyisaniswe, bakwazi ukwakhelana njengabomakhelwane.
Okungamisa impi kungaba yisivumelwano esimi kanjani?
Into eza kwenza ukuthi ime impi yikuthi amazwe amakhulu alamandla afake ngaphansi kwesithupha iPalestine le-Israyeli ukuthi bame ukuhlaselana, bakhulule labo bantu bonke ababotshiweyo, kungaba ngama-hostages, kungaba ngabantu abasemajele kungafanelanga, base beqala ukukhulumisana ngendlela efaneleyo ezazala u-Israyeli lokuthula, iPalestine lokuthula, bengomakhelwane abaphila njengawo wonke amazwe aphila engahlaselani, bathengiselane, baxoxisane, sebengamazwe ahlukeneyo. Lokho kuyinto eqakatheke kakhulu, kodwa kwamanje kumele imiswe impi, kukhululwa abantu, abantu bonke abafanele babe lokudla kufinyelele kuba ukudla, kube sekuqala into eza kwenza ukuthi kungabuyi kube khona lokho esikubonayo, kuzalwe ukuthula okuzalwa ngamazwe amabili abephila ngendlela ehloniphelinye lelinye.
Umnumzana Efi Dlela Ncube ingcwethi yezombusazwe njalo elwela amalungelo abathengi ephansi kwenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association. Esigabeni sabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe, namuhla silonkosikazi Sakhile Ne ohlala kwele Botswana. Yena ke unceda abaswelayo abagoqela abantwana abangamantombazana abaswela imvunulo yokusebenzisa uma besesikhathini. Uxoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7.
Yamichisimuthi ngeke ophethi ngoba ngisebenza anginelisa ngihamba ekhaya ngomsebenzi. But ngikwamisile ukuphekelezela kade ngisekhaya, ayenze ngabe kubhizi njalo abantu ngokuningi. lelizwe ngilombona ngana ekhaya abaningi bangkhona bahambango bakhala ngemali lokuthi holiday yangkhona noma banze bahambe ikine week yangse bafuna imali yokufisa abantwana so abanye bahambile abanye bahamba reason being abanye bakhala ngemali abanye bahambile kuright
ye singathi nxa sukhangele umnyaka lo obuyayo njengomuntu ohlala khona ngapho ke eBotswana njengabaningi abadabuka eZimbabwe kuyabe kunjani
khangelele sifisele ukuthi umnyaka lo ozayo ezengumnyaka ongcono umnyaka oba olemali ukwazi ukuthi umuntu asebenzi athole imali ngoba lo mnyaka ebesikiwo hesh bekuyiwudenza amazinga but lo esingena kuyo sikhulume ukuthi ungumnyaka orayithi onokuthi wonke umuntu akwanisi ukuthi asebenzi athole imali akwanisi usupporta abantwana mbela abazalo ekhaya yikho esikufiselayo lezulu ngoba thi sikhuluma izulu yama sisizolo so sikhangelele ukuthi be ngumnyaka omuhle ukwenzela ukuthi
ye sizokuthiwa abanye benu liyanceda lekhaya kakhulu kakhulu njalo linceda labantu abaswelayo akusitshele ngalokho ukuthi linceda ngaphi langaphi
emakhaya siyabe sinceda kakhulu njengami ngiyanceda kakhulu abantu abale engibonayo lami ukuthi awenelisi ikakhulu njengalapha engikhona ngiyangikhangela i-situation yomuntu engabe ngibona ukuthi uselesikhathi ehlala lapha akalamsebenzi awenzayo ulabantwana ekhaya akenelisi khona ukuthi ahambe ayebona abantwana during the holiday so ngiyangithi nxa sokukuthiwa sichristmas khona phana ngidinga umuntu oyi-one ongabe njalo umuntu esengikwanisa ukuthi nginike imali ngimthengele ukudla ahambe aye ebantwaneni so ekhaya lo nyaka ngikwanisile ukuthi ngikhangele abantu imuli ezimbili njalo futhi but ekushiso sami kumnyaka ozayo ngifuna ukuthi ngidinge lapho engingakwanisa ukuthi ngisapote abantwana abangamankazana especially ama-pads esikolo so angazi uNkulunkulu angasiza umnyaka lesi ngena ko ngifisa ukuthi kube njalo
ye abantwana laba ubanceda ngaliphi ngokubona kwakho sibili
abantwana laba ngifisa ukubanceda especially abasemakhaya abalabadala abangenelisi ukubathengela ama-sanitary pads ibe ngifisa ukuthi ngikwanisa ukuthi ngibathengele ngibahambisele at least bamhambisele ukwazi ukuthi ngitshiyele ama-pads azamthumba kose o-6 months la usadinga amanye noma bangaze babe ngu-10 yabokwazi ukuthi ubaphushe for inyanga zonezo kungabanceda kakhulu but laba abokudla ngabantu abasemakhaya emaphandleni endaweni eziphakathi abangenelisi ukuthola ukuthi bazisizele emuva
ye manje ubona nzane uzathola ngaphi konke khonokho ofisa ukuthi ukwenzela abantu
mina imisebenzi engisebenzayo ngisebenzela abantu so what I always do always ukuthi lapho engisebenza khona I always get the tips amathiphi enganikwa ngabantu imali zangikhona i-credit angavamanga ukuzisebenzisa ngiyazibeka aside ngiyisa community nxa isekwanisa ukuthi kuthenga ikhombo esikubiza kuthi ikhombo ngiyahamba ngiyothenga ikhombo ngiyifake endlini ngiyeke ngikwazi ukuthi at least ikhombo for one thing I already got it so yikho engingaxalisa ukuthi ngilwenze for ama-pads abantwana besikolo unless ma ngingatholi umuntu ongangizwela kubalandeli athi hhayi madube thatha nasithubulalayo ngivelele ebantwaneni bakho ngingathaba kakhulu
ye abafisa ukuthi bawuncedise bangakuthola ngaphi madube
abafisa ukuthi bangincedise bangangithola ecingweni lwami lebhatshwano le-WhatsApp +267 7170 2271 +267 7170 2271 or ku-email yami ethi duvesakhile@617gmail.com
ye phosela okugcina mama
hayi ngithanda ukubonga kakhulu abalandeli be-studio 7 bafisele umnyaka omutsha ahead sithanda ukuthi sikhangele kakhulu omama basemakhaya nabasewabonga kakhulu ngokuhlala labantwana singabantwana babo sisemazweni basikhuleke kwenze ukuthi impilo yethibendi sikwanise ukuhlangana labo njalo
unkosikazi Sakhile ne ngodabuka eZimbabwe ohlala kwele Botswana sigoxe laye eseGaborone kwezemidlalo intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha indaba ebezihamba phambili kwezemidlalo lonyaka
kube lokujabula okukhulu kubalandeli kanye lalabo abaphatheke kumdlalo wenguqu ngenyanga kantwilikazi lapho kususwe khona isijeziso esokuba elezimbabwe lingaphatheki kwinhlelo ze-federation of international football association i-fifa ekhuluma ngemva kokuba iqembu lezimbabwe limenywe ukuyadlala kwele botswana ngemva kokuvunyelwa kalo ukudlala lamanye amazwe umdlali weqembu lesizwe upeter muduwa uveze ukuthokoza okukhulu ngalesi sehlakalo
ngiyathabisa cause eza Zimbabweans siyafuna ukuthi sibukele national team and nxa i-national team ikhona kuyanceda nama clubs ukuthi bayimprove cause wonke umuntu uyafudla national team akona umuntu uyafudla le Zimbabwe siyathaba kakhulu
inhlanganiso ye-FIFA ibimisele le Zimbabwe ukuphatheka kunhlelo zalo ngenyanga kanhlola njango 2022 ngemva kokuba kubele ukungenela kukahulumende ekusebenzeni kwenhlanganiso ye-Zimbabwe Football Association i-ZIFA inhlanganiso ye-FIFA ikhethe i-committee ekhokhelwa ngu-Lincoln Mutasa ukuba ikhokhele umdlalo wenguqu kwele Zimbabwe ukuze kube ngomnyaka ozayo lapho kuzaqutshwa khona ukhetho lokudinga inkokheli yentsha kusenjalo iqembu lenkezi platinum yilo elizamela ilizwe komncintiswano we-CAF Champions League ngomnyaka ozayo ngemva kokuphakamisa isicoco se-league ukuthi ele Dynamos lona lizaphatheka kumncintiswano we-CAF Confederations Cup ngemva kokuphakamisa inkezo ye-Chibuku Super Cup sikhangele umdlalo wekhilikithi iqembu labe silisa elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi lidanise abalandeli balo lonyaka ngemva kokwehluleka kwalo ukuyadlala kumncintiswano wezizwe emhlaba ikantela besifazane lona liqhube ngcono intathela izindaba yezemidlalo upraise Dumidla Kama uthi kumele iqembu labe silisa liqale phansi ukuze lingaqhubekele phambili siba yinhlekisa
mama khona kungcono ngoba bona bazama sibili ba qualify le ku cricket world cup e T20 obushuthi kungcono ama chevrons wona sokumele kubuyele kuma drawing boards qalise ukukhala abafana abadlala kuhle u domestic cricket kube yibo abadlala national team
umqeqeqi Houghton nochiye umsebenzi ngemva kokuba iqembu leZimbabwe linqotshwe ngamazwe abalisa Uganda kanye leNamibia kumncintiswano wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumidlalo yezo zomhlaba eyohlobo lo 2020 ngomnyaka ozayo iqembu labesifazane elaziwa ngokuthi Lady Chevrons lona lisaselalo ithuba lokuyaphatheka kumidlalo yezo zomhlaba eyohlobo lo 2020 ngemva kokunqoba kumidlalo yezwekazi laseAfrica njalo kuzamile liphumelele kumidlalo yeGlobal Qualifier eza kuba khona ngomnyaka ozayo iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni webhola lokuqaga liphutshelise endaweni yeChumi lantathu kumncintiswano weNetball World Cup oqhutshelwe elizweni leSouth Africa phakathi komnyaka bokungokwesibili ukuba iqembu leZimbabwe lifinyelele ukuyancintisa kumidlalo yezwe zomhlaba njalo osakhulayo nokuthaba moyo uthi lokhu kutshengisa ukuba ikusasa yalo mdlalo inhle kakhulu
akusiyo into encane ukuyadlala kuWorld Cup and kutshengisa ukuthi italente likhona eZimbabwe
iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni webhola lokuqaga lona liphutshelise endaweni yesibili kumncintiswano weAfrican Netball Championships eqhutshelwe kweBotswana ensukwini ezidluleyo leli qembu laziwa ngegama elithi Golden Gems ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanjini
Okwamanje wathi sizwe abanye babalaleli beStudio 7 bebulisa izihlobo labangane bebafisela umnyaka omutsha.
Linjani linjani lonke. Olibingelelayo ugogo wa GP lapha esizinda. Ndingelela ikakhulu abana bami baseGold, oKhonsani Ndebele, oDandebele, oGebron Ndebele, Austin Ndebele. Ngiyabingelela lonke labanye ngabe ngibakhohliwe lo mntanami uTerence Ajiti lonkosikazi kakhe lo mzukulu wami uAlifa bese ngibuya-ke ngapha ngeqe ngetsholotsho ngale ngibingelele osamlamli othubhoyi ogodisi osano ukuthi linjani khona ngapho lo malume namakosikazi akhe usabheki ukuthi linjani khona ngapho hayi bakithi ngiyalibingelela ngikhisimuthi bana lidlale njani lifisela umnyaka omutsha bakithi bathandekayo siyakwazi kube kubuhlungu izulu ilanga litshisa inkosi sibusisile sisesidlala ikhisimuthi sabona izulu lilime phela lingayekeli ukulima bakithi bathandekayo engani ngangena umnyaka omutsha lingabaphilileyo lonke
lo ngomunye wabalaleli beStudio 7 ebulisa izihlobo labangane lingakhohlwa uhlelo lwe-live talk olulandelayo Diaspora Forum sixoxa labadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe ngezifiso zabo zomnyaka omutsha oka-2024 silu gqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube ngisithi lilale
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.